Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Tatele lithuba ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayela ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke, aludubo kobulawayo, ave ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala oselengxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe i-Constitution and kulowe ZANU-PF ma udlelana le ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapholisa awaphanga isizathu sokuthatha lelinyathelo lokuvimba lumbuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encithe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaswingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba le-Chamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imibuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayela ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uChamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa acine enqineka ukuthi angaba yenzi babuthana. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izano yakhona abathi balwa layo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba libandla njani elingelasisekelo sombuso? Angithi ngesilungu kuyathiwa khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued, ngoba iyabe ilesisekelo sombuso pre-constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe la ma structures kodwa kwakathe sikhanya ilibandla lelithiwa i-TCC galikho into ekhona nguChamisa olabantu bakhe abalandela yena so khona lokho kusuka kuhluphe kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo umbe liqhinga kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla njalo kuzahlupa very soon ngoba uzathola ukuthi mnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable so ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to accountable account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balaba yekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele so yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela so kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzikishini so lokwakhe njengomnumzana uChamisa akula bandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngoku organize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma eqingweni le studio 7 ekubulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi liqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka Ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliament umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine bengela magetsi lakhathe silokhu bengela magetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekade ikhokhelwa ngubaba uJaji onguye original manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza eQueen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umuntu edengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss kubusiness. Anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
njengamalunga edale leParliament ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla
sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine uminister wamagetsi uJemsota wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leKaripa ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bacina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi ba generate at least 300 megawatts ngulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Ilo Sinyoni ummeli weBulawayo East edalele eParliament obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale leParliament njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubothelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanxa ebotshelwe ize akananzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwabakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubothwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kaNumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obhedaya Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethumela udriver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezana uPF ozana uPF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zana uPF ma udlelana lezana uPF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotshe emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa ngohulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi lutaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagcwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi umnumzana Sikhala liqhawe elingayesabiyo ukukhuluma lapho okurong khona. Ngoba umnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe lezana uPF ukuqunywa okwayenza uMore Blessing Ali bamjikela emthonjeni. So indaba le abathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesile inkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayiyenzayo yayiyenzwa ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo ntungamile Nkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagazi nani balaleli besithu 7 ufuna iqiniso lokhulumo wase Lupane eJabuwa eKhala. Kunendaba yama-sanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe e-Africa akhalela ukuthi ama-sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Agqugquzela i-America, ancenga i-America ukuthi i-America ayisusi lawo lama-sanctions. Yebo, ku-right ngaleyo ndlela. Kanti why betshela i-America bengatsheli neZimbabwe nabomnankagwa labo nabochiwenga labo nabo labochuma labo nabo bonke labo abezala ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu ababe namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze nama-sanctions phela aphele. Bengatsheli i-America ukuthi i-America kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo ningakuthi nawe ndoda phela maku ukuthi ama-sanctions uthaphume yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzise ilungelo labo, hhayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyabi nje kuma-elections baningi abasazoshaywa, baningi abasazofa. Yona la isenegali iprezidenti yesenegali ikushilo lokhu, uRamaphosa nayo ukushilo lokhu, wonke amazwe nje iBotswana naye kuye yakusho lokho ukuthi bacela ukuthi i-America isingabe iya la ama-sanctions. Kanti why bengatsheli yena umnankagwa ukuthi umnankagwa thatha abantu kahle, akube namalungelo abantu ngoba nathi siyala ukuthi ama-sanctions asuswe, kodwa bona batshela i-America yodwa. Manje kuba kuma-elections kusazofiwa, hayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi, hayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani. Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bethi bayawina nge 66%. Ya sasethi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i 0.5 abayenzi ku next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma constituencies wonke abala representative kuma constituencies awo, ngitsho ne party yabo ayibambananga, nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe. Bekukhuluma nje kusiyafika nje AMD, kusiyafika nje election babe yinto njengaziwa MDCT eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe ibiqine kakhulu kwedlula lento kamonzura le. Ikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona kuhistory yokuthi bakhe kwake kwaba le-MDC. Ilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezaphu balokhu besebenzisa igama layo, kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7, nani basakazi. Nokudana kakhulu ngokwenziwa libandla leZANU-PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Libandla leli lilokuganga nokuthwala okukhulu leli, ngoba sikubona la phambi kwabantu so itsho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengatshawa ngoba phambi kwabantu. Xa sebevodwa ngale batshelani ukuthi abantu abatshaywa ukuze bekhone. Sikubona la ensiza abatshayiwa abantu sokuboshwa abantu abangaki manje benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarika abantu la.
sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni nemedians sokwabotshwaba angithi uyabona ukuthi nxa ungayisupporti izani ufanele ukuthi uvelelwe intwendi bekutshaye bekubophe bekubulale bekuncitshe ukudla yizo zonke lezi zinto izinto ade fuze zithole ngumuntu wasezimbabwe njengoba siphina ngisupporti party yisizalwane nje sezimbabwe angikho ukuchiphusi angikho kumthwakazi angikho kuzani nje ngiwumuntu wasezimbabwe kodwa uyibonayo into ofuze siyixele eyenziwa yizani yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sirevodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwabo leli bandla liyathintakhintsha nje liyagubhuka upresident omutsha i-new dispensation le akulalutho njengalo walwenzileyo umgabe wayengcono
sanibonani sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo hhayi sakhala sikhalile ngalo kunangakho lo hhayi sohlala sikhala mpela yabona kube ngayo kutakhona kuya ngeqiniso mpela hhayi ngakho vele ukuba ngupresident akufanelile yazi ukuthi abo president abaclean manje unxuswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza kuchina nokudlalisa imali imali yatholwa ngabantu abangazi umsebenzi wabo kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile into yonke nje akula ntonje iright khona pane ka imali ayidlalisayo engaka futhi kayiwezi umehluko lale mali le ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali ukuthi ayenzani hayi kodwa okunye kuzisa ubuhlungu mani hayi kezani ufiku le hayi mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti why bengahlonipha amalungelo abantu why bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngalendlela why umnangabo uhlukumeza ngabantu abantu ngalendlela le ayiyezi ebathwini why ma ethi ngumuntu wavotelwa abantu ngupresident vele kuba president ofana nalo ilizwe lakhe ukuthi upresident kalila uvele umbona emehlweni nje ukuyisela lo ngumbulali lo muntu
estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye eofisini le triple c kulezi insuku akusakhulunyisano abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kusetoilet akusakhulunyisano akusathenjwana ku triple c hayi iku sokuyabonisa manje ukuthi ileader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela i-triple c ngoba i-triple c sekuyinto yinye lezano kuyafanana i-triple c lezano e-ofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kusetoilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wozani la komthwakazi ilena i-MRP ingabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale ku-parliament parliament yakhona ingaba le ngqondo futhi ingaba labantu abale ngqondo nothi laba abantu be-triple c abaku-parliament abaphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi plus 1202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango wetireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezitshaywe ngumbane. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana ele-Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale le-Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo ye-tax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. U-Trump nguye yedwa umongameli welizwe le-Melika ongazange aveze incwadi zama-tax njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe le-Melika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezimbalwa. sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa ngu-Trump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuzefika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenzi. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa umhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la imidi term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo.
Njengoba senjilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube nentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawe ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku 2024, mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilapha ne-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala. Ususebenzile, kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika esigabeni se Texas.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonje njanga window mthoba. Ngikhonje njanga window mthoba. Zwan. Ngikhonje njanga window mthoba. Zwan. Come on, I'm going to go to the house.
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eTidungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.